Omunye walaba babalisi umnumzana Thembelani Dube uthi bona bakhangelele isilinganiso esithe xaxa hathi okulichumi lanhlanu ekhulwini kuphela.
Mhlaka 14 May 2018 uhulumende ubuyele isilinganiso esingange 15% eyiyo imali afuneka ingezelele izisebenzi zikahulumende. Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu sikukhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi vele izisebenzi kade zihola imali encane. I-15% layisoze zibe lutho xa siqhathanisayo lokhu okuholwa ngababalisi ikakhulu. Sikhanya ukuthi uhulumende nxa esebuya ke mhlaka 16 May 2018 sokuzoxoxisana futhi kulezi ngqoqo ze-National Joint Negotiations Council abuyele isilinganiso esithe xaxa ezizakwenza ukuthi ababalisi iholo labo lifike ku-poverty bottom line, belibe ngaphezu kwe-poverty bottom line.
Udube uthi bakhangelele ukukhwezelwa iholo lifike kusilinganiso esenelisa ukuphilisa imuli ese-poverty bottom line.
Lifike ku-poverty bottom line, belibe ngaphezu kwe-poverty bottom line, ngoba kade iholo lababalisi lincane, njalo uhulumente sinanzele ukuthi 15% leyabuya lawo kathesi kayisozi yenelisa ukuthi ababalisi bafike ku-poverty bottom line. So sikhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende akunanzele ukuthi hola ababalisi lincane, njalo sikhanya ukuthi alingezelele ngemali ezafika ku-poverty bottom line kusiya phezulu.
Umbalisi osebenzela eNkayi unkosikazi noMathemba Nyoni uthi kasijabulisi isilinganiso esikhulunywa nguhulumende ngoba iholo labo livele lilincane elibenza behluleke ukuphila lokusebenza kahle.
Imali esingezeleleyo incane kakhulu nxa sesikhangela ukuthi abanye bangezelelwe nganani. Lathi besingathaba nxa kuyukuthi imali le abasifakela yona iningi ukuthi lathi siyakwanisa ukuzincedisa kukho konke esabe sifuna ukukwenza, ngoba kathesi izinto zonke ezitholakalayo imali ukuthi singezelelwe nge-15% yethu abanye bengezelelwa ngama-percentage amaningi kakhulu. Asiboni kulo ufanani ukuthi sonke sikwazi ukuqhuba umsebenzi, ngoba sonke siyafisa ukuthi imali singezelelele sibe ibe ningi, iminyaka isiminingi sithola imali encane kakhulu.
Inhlanganiso zababalisi zithi lokhe besakhulumisana lohulumende ngoba inani abakhuluma ngalo abavumelani lalo. Iningi lezisebenzi zikahulumende zihola phose amakhulu amabili lengxenye amadola, imali engeneli ukuba umuntu osebenzayo aphile ngenxa yesimo somnotho welizwe omimanzonzo. Abamele ababalisi kunkulumo zeholo bathi uhulumende kumele abahloniphe njalo banakho ukukhalala umsebenzi uma kungaba lokungavumelani kokukhwezwa kweholo uhambelane le-poverty bottom line. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.